Wala mgela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabonke amajunior doctors asebenza empilo, United Blood Hospital, Harare Central Hospital, Karenyato Hospital, Shitumiza Hospital, abayanga emsebenzini namuhla kusukela ekuseni.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende bakhalala umsebenzi lamuhla bekhalaza ukukhuphulelwa iholo.
Kusukisela lamhlanje sekumele singakhulumi amazwi ukuchothoza kumbe ukuthukana.
Ukufuthelana lokuphoselana aqatha phakathi kwamaxuku amabili alwisanayo kubandla lezanu-PF akuqhubekela phambili unkosikazi Joyce Mjuru esephendula ukuthethiswa kwakhe ngunkosikazi Grace Mgabe.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi selehlile inani labantwana elizalwa lile gcikwane lengculaza ngenxa yohlelo lokupha omama abazithwele imithi yokuvikela ukuthelela ingane nxa ele gcikwane leli.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende baqalisile ukukhalala umsebenzi lamuhla bekhalaza ukuthi uhulumende abengezelele iholo lisukela kumadola angamakhulu phose amathathu 282 isiya kumadola inkulungwane elamakhulu amabili amadola i-1200 ngenyanga. Odokotela laba bazise uhulumende kumaviki amabili edluleyo ukuthi alalele izikhalazo zabo ngoba engekela bazakhalala umsebenzi njengalokho osokwenzakele. Okunye okukhalazwa ngabodokotela laba abedlula amakhulu amane 400 yikuthi uhulumende abaphe ama-allowances athile njalo abehlisele imali abayibhadala nyanga zonke ezindlini zikahulumende abahlala kuzo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomunye wabakhalale umsebenzi udokotela Masibongeni Sonke Mloyiswa.
So yikho kukhona konke ama-junior doctors asebenza empilo, United Blood Hospital, Harare Central Hospital, Karenyato Hospital, Shitumiza Hospital, abayanga emsebenzini namuhla kusukela ekuseni. Abantu babuyile nje bekhangelele ukuthi bethole uncedo lamadokotela njengensuku zonke, kodwa bakhathazekile ngoba kula ncedo olujwayelekileyo abalutholayo, usizo olutholayo kusuka kuma junior doctors.
Ungasikhumbuza kancinyane ukuthi kahle kahle elikufunayo kuyini?
Okay, okufunakalayo kathesi abadokotela bekhala ngendleko abazinikwayo ama-salary, ukuthi i-salary yangkhona iphansi. Kathesi abathole ama-salary, i-salary ye-$282 and bakhala ukuthi i-salary ikhwezwe iyefika ku-at least $1,200. Njalo bakhala ngama-allowance, imfanelo okumele beziphiwe nxa besemsebenzini ekuthiwa yi-core allowance, ukuthi isuke ku-40 cents per hour, at least $0.45 per hour. Wakhala njalo ngama-risk allowance ukuthi lapho abasebenza khona banama-risk, kodwa kundleko abazinikwayo imfanelo abazinikwayo akula ethiwa i-risk allowance. Wakhala nge-risk allowance ukuthi njengobona kule mkhuhlane enjenge-ebola eqhamukayo, imkhuhlane yamagcikwane ovirus, ye-TB, ye-hepatitis eqhamukayo, wafuna ukuthi bethole lawo i-risk allowance. Njalo wakhala ukuthi uhulumende babone lapho abafuna isifiso sokungenisa izimoto ukuthi labo bethole ama-benefits anjenge-duty free ukuthi izimoto zikwanise ukungena, amadokotela engenisa izimoto.
Uhulumende selake lakhulumisana laye njalo kuyathembisa yini ukuthi uyalalela izikhalazo zenu?
Labo abamela izibhedlela be-Zimbabwe Hospital Doctors Association babhalela incwadi i-Health Services Board lugatsha lwezempilo lokunakanelwa kwabantwana, benika zonke lokuzeni izikhalazo esengizikhulumile. Banika ukuthi sifuna ukuthi kuphendulwe ngokubhalwa, kubhalwe phansi, kodwa isikhathi esikona amalanga angu-14 sesadlula bengatholanga ukubhala phansi. Yikho sokuze bafika ukuthi kuvumelwane bonke ku-association namadokotela ukuthi namuhla kungayiyo emsebenzini. Sisomelele uhulumende kakaphenduli
ekutshengiseleni kwenu lokho akulakuhlukuluzwa yini? Konke kuqhubeka kuhle njalo lani likwenza ngemfanelo.
thina siya sihambe esibhedlela kuyaba ngumsindo kumbe ukubuthana abantu nje balihlalele ezindaweni zabo akula okukhathazayo kwezimbabwe hospital doctors association abangabuye bethole ukuyethuselwa lapho nalapho kodwa thina sonke akula okukhathazayo akula kusukumizwa okukhona.
Lo ngudokotela Masibongeni Sonke Mloyiswa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.